Embiwo esizwabantu bekhulumisana lapha njengezakhamisi kukhanya abantu bayathola unxuso emafonini abo lolu nxuso kuthiwa lezi messages zivela kumongameli welizwe ubaba u-Emmerson Mnangagwa inxusela abantu eralini eza kuba khona kusasa e-Country Park. Kukhanya sibili abantu abanjalo bebaningi engibazwa abantu bayitheleleyo message emafonini abo. So ke asilaqinisa ukuthi ngokunanzelela angibona ngathi bekukhethwa abantu, ngibona ngathi i-message le bezihazwa nje lapho ezingahazwa khona, kutshengisa ukuthi ngabona kulalapho isiphala abathatha khona inumber zabantu bese bephonga ukukhangela behaza lezi message. Okuyinto enginanzela ukuthi ukuthi bonabo abamakhambane amakhaya ekhukhwini shuthi yibo abathatha lezo number bazidlulise bazihambise ngale ukubani umnawo kazisebenzisa. Ngokunjalo ke sibona ngathi ngobuningi babantu inqa bexoxa kukhanya abaningi lezo message bazitholile kukhanya ungathi kubhizi sibili ukuthi abantu besihazwe emafonini lapha. Ngokunjalo abantu bamali pho inombolo lezo zingabe bezithethena.
Kodwa khonokho asokwephula yini umthetho? Bathini manje abantu ngalokho?
Abantu kukhanya akubathabisi lokho sokwenzakele balokukhonona sibilokukhulu ukuthi pho i-security yabingaphi kambe nxa bekhangele sibona inumber zabo sazibonga ukuthunyelwa bangakwazi ukubana zingabe zifike njani kuye umongameli welizwe. Okukhangelelweyo ukuthi nxa umuntu ele-contract le-company lezabomkhala ekhukhwini ukhangele ukuthi konke okwenzakalayo ngokwabo babili le-company lokho esithi ngesikhiwa is-private and confidential. Akukhangelelwanga ukuthi inumber ezozinikwa abanye abantu ngela sivumelwano somnikazi wenumber leyo ayisebenzisayo. So lokhu kabantu bakhona kakhulu eqinisweni kuyikweqa umthetho njalo abantu abaningi bazizwa beyithuselekile ngaso kusiba kanje ukuthi umuntu usezibuza ungathi hhayi i-security akayisekho ngoba engakwazi bese kuthi namanje bazigcwele iganga lonke kutho ukuthi ngale numbers zikhona lama-adress abayaziwa abantu bakhona sebakuhamba lokwethuka ukuthi kanti pho sokusenzakalayo engcela amakhampani lawa okuyiwo ale number lezo makhalekhukhwini I think lawo balohlupho bayeqa umthetho nxa sebethatha inumber bezinika abanye abantu ngela sivumelwano. Lokho sibili abantu akubathabisi abantu bakhonona kubasusa ubuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.